Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 28 Nhlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa akobulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi izabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change.
Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapolisa lokuthemba amapolisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapolisa ethu, ama-detectives e-CID, homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga.
Izisebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko owethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali, othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa idola leZimbabwe ndawonye lemali yakwamanye amazwe.
So samuje futhi lokho khona uhulumende vela kusenze kusebenza akula sikusenza uza incedisa akule economy ukuza incedisa akule isebenzi ukuza incediseka.
Ivandla le Citizens Coalition for Change lethula amazwi enduduzo kumuli kamnomzana Giles Mthekwa, ilunga lebandla le MDCT obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa akobulawayo abonge uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change. Izikliwi lezi ezazakala ngokuthi ngamashurugwi kwezinye indawo zelizwe zihlasela izakhamizi zihlome ngenkemba, njalo kubikwa izehlakalo zokuhlaselwa kwezakhamizi izikliwi lezi selubhahile.
Isikhulumeli samapholisa u-Inspector Bert Nikonqube utshele intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda okuningi ngalolu daba.
Sithanda ukwazisa uZulu ukuba izigebenga ebezezihlalisa abantu nzima zingenela abantu ebusuku zibahlasela, zibalimaza, zihlomile ngamamatshetsi lezingqamu lamahloka. Okwenzakela ukuthi emavikini amabili zangenela uLangelihle Dube elobhengula, okwayenzakala ukuthi zagcina zimbulele. Izigebenga lezi sezibanjwe ngamapholisa kobulawayo. Lezi zigebenga nguMaxwell Mpofu olinyele igama lakhe kuthiwa nguThano ohlala elobhengula, Brian Moyo oleminyaka engu-22 weMajiji, uLucky Sibanda elinye igama bathi Makheke oleminyaka engu-26 welobhengula West, loKelvin Njabulo oleminyaka engu-30 from Phumula South. Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapholisa lokuthemba amapholisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapholisa ethu, ama-detectives e-CID, homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga. Zinenge njalo esisazilandela izigebenga ezibamba inkunzi zihlomile ngamamatshetsi lezingqamu. Yikho sikhuthaza uZulu ukuthi asebenzele endaweni lamapholisa, sibaripoteni baboche obulawayo abe lokuthula futhi.
Umhlali wakobulawayo umnumzana Dumile Ncube uthi bayakwamukela ukubotshwa kwezikliwi lezi.
Ha, thina njengomphakathi welobhengula sidanile ngesehlakalo esenzakalayo ngokubulawa kukaDube efeli $25 umuntu eziphilela lemuli yakhe ezisebenzela ephila kuhle lomphakathi. Siyabonga uma sebebanjiwe ababulali, siyabonga kakhulu umsebenzi esethela wenza bomthetho. Lawe Ezra Chisasibanda ngokuphathisa ngokuloba ukukhankasa ngalindaba lani lonke eliphathekileyo lasiza babotshwa laba ababulali. Sithemba ikhiye yejele izajikijelelwahle bakubone babekwazi ukubana ukubulala kakulunganga.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo ozibethe ngelokuthi samamo ukhuthaze uZulu ukuthi ancedise amapholisa ukubopha izigebengu lamatsotsi.
Hayi, khona kuyadanisa okwenzakala kobulawayo ngobugebengu obukhona. Thina sikhula kwakungekho konke lokho obulawayo sikuzwayo manje ukuthi sokula magenge angenela abantu ebusuku ezindlini bebagamule bebagwaze bebulala abantu abantu bayarothwa izimali hayi phela lezi zinto ezobugebengu besizazi senzakala ngapha kwele South Africa eGoli ekhaya bekungekho konke lokho ngoba umuntu besazi ukuthi amapolisa ayabupha ekhaya njalo bayakufaka nje kodwa khona siyabonga ukuthi amapolisa ayenza umsebenzi wawo ayazibamba lezi zigebengu ezenza lokho cela le community labahlali bakobulawayo bencedisa amapolisa ngokubabonisa izigebengu mabezazi izigebengu mazibotshwe zonke zivalele jele abantu bephile impilo yabo yakudala eyakobulawayo esasiyazi mpilo yabantu beyiphila
abanye babecabangela ukuthi uDube wabulawelwa ezombusazwe ngoba ebikwa engomunye wabaphathisa kakhulu ibandla le-CCC ukubhalisa abasakhulayo ukuthi bavote imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zaleli bandla ngalolu daba yehlule ngoba ezinye esikhulume lazo zithi azikabi lolwazi lokubotshwa kwezigebengu lezi.
Sebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko wethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube umphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zemali othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yeZimbabwe ndawonyele yakwamanye amazwe zisithi lokhu akulethi umahluko empilweni wazo. Umnumzana Ncube uthe kuza kuba lomthetho ukusetshenziswa kwemali njalo wancoma uhulumende ngokwengezelela izisebenzi iholo esithi lokhu kuzaziphathisa kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Well, eqinisweni ukuthi sokusegcina ukuthi silo hulumende ongathi vele kakwazi ukuthi uzama ukuthi isizwe lesi ezimabha sinethe njani ukuthi sithuthuke kwezomnotho sithuthuke lesusele impilo zabantu. Ngoba nxa sizwa uminister okancube uMthuli Mhlonishwa ekhuluma ngokuthi yena sokufanele ukuthi kuqhube nge-multi-currency kuzafaka umthetho kube le-cessary instrument. Akulanto etshintshayo kithi ngoba vele phela indawo besikiyo. Njalo unganazela kuhle ama-economists nabantu abaningi bona abazama ukugcumula into lezi ze-economist kakhulu bacacile ukuthi vele impendulo yeZimbabwe kathesi ukuthi kuhle kuyiswe i-economy isidolarizile akusetshenziswe idola le-America ngesizathu sokuthi i-multi-currency le yenza ukuthi abantu basomaprize kanti siya phezulu ngoba bakwenza abantu ukuthi uyapega iprize yakhe asaye nge-US dollar but ayisetshenziswa ngaba nge-bond useguqula manje kuthiwa i-equivalent but esebenzisa i-black market rate so yikho kwenza ukuthi besibalalo so-ke lo wawuzoze kuncede muntu okhona ngasoze kumncede ngoba uhulumente ofana nalo layo sebone sefaka ama-price akhe nge-US dollar ungakhayela i-school fees bakhuluma ngakhonokho unganazela kathesi iindaba zezi zabo zinara kuma-toll gates babaphega nge-US dollar kathesi wakuthi ama-aids masa behlayene e-Victoria Falls bazama ukuthi indlela zokuthi ama-fees abe i-US dollar but yena uhulumente ekhuluma nge-multi-currency uzakhuluma njani ngemali efileyo babengasingathi lutho. Well eqinisweni ukuthi vele kathesi omabhizinisi weZimbabwe kade vele selefaka imali leyo kade bethatha ama-prize abafake ngedwa lemeli ungazi ugade kumbe ngamabhasi kumbe imithova nxa abantu besiye emakhaya vele basebenzisa yona idwa lemelika nxa utawulayo lapha kuma-prize sebeguqula kubelungabhada ikhuzo but ikhono lakhona shiyelani kahulumente i-300 and something bond per-US dollar iyabiyileyana i-black market namntu ongayitholi kuma-600 something so yikho kwenzala so asoze kusincedise vele impendulo bekuthi ngawurhulumente lowakhupha le izim dollar wayifake eceleni waba liqinisa ukuthi abantu bangene kuli idwala emelika ebese lungisa indlela zokuthi engxenye yasithatha isikhathi engxenye yama-3-4 years esalungisa ukuthi kambe le idola ezimbabwe ngenxa yokuyi singabuyibhalana njani njalo singakhohlwa ukuthi akula muntu atheso ubhizinesimen ongabuye le mali yakuthi azoyi-investa ezimbabwe ngesizathu esisegcekeni uzayi-investa njani kwi-ikhonomi engaqedakaliyo ikhonomi ongeke wayitrust engela-security phakathi So ngokunjalo siyaziqothela thina abantu abakwenzo investa lapha eZimbabwe. So ilihlube sibangathi siphakathi kwalo ukuthi kungathi hayi kusegcekeni ukuthi uminister wethu umthuli lo hulumende wezantiyo indaba le economy ngathi hayi abasaboni kuyahamba kuvela. Basekunyameni sibila bayaphumputa kodwa kuhlubo ukuthi umuntu odibekayo isizwana seZimbabwe.
Ungathini ngezinye impawu zombiko kahulumende ezimqoko?
Izisebenzi kahulumeni njengoba esetshilo lezi ezisebenza ngezezimbabwe lokho vele yinto engasoze incede muntu eqinisweni elihle ngoba ungazi ukuthi kade sukhwezile imali nge-100% ekhulwini esitho ukuthi asithi umuntu obehola i-30,000 to 60,000 kodwa ungakhangela futhi awasifundi isikhulume into ezibambekayo singafaniseli kumbe singatshela into ezingayisizo uzananze ukuthi kade sikhuluma kanje bazakutshela ukuthi xa ufuna ukuthi uyedinga i-US dollar black market ngoba yiyo vele khona phela le yangapha i-interbank esikhuluma ngoba itholakazi bazakuthatha enxa bethi bafuna i-$1 to around 600 bond mingusei utisha ngapha ukuthi usele 60 unikwe double waku 60,000 ule $100 kuphela emelika kodwa lakho namhlanje ungabuyela after 2 days yabisintshile so sama ukuthi ngisho ukuthi lokho okhulunywa nguhulumende vele akusenze kusebenze akula sekusenze uzayincedisa akula i-economy okuzayincedisa akula izisebenzi okuzancediseka lokuthi kuyafaka umketo ngbakumthela ngokhathi abantu bafuna ukuthi bathole imali ezabancedisa ekuthengayo imali ezathulisa iy'muli zabo imali ezathila izwe liye phambili okuqakathekileyo
lezi sebenzi bese zihola ngedola lemelika yini
yikho vele sikukhangeleleyo ukuthi izisebenzi ngoba kathesi angaze azinike nale imali okuthiwa i-100% eqinisweni ukuthi 2 months down the line 1 month down the line kwaso kulo msindo futhi olikhala lokusebenza imali yani yabisihlisi phela amandla ingasathengi lutho ungananzela ngale nge-GNU imali yani yabifakiwe kubo 2009 kwadoza wazewafuka ku-28 nakula muntu owayesilwa lo muntu ethi ufuna ukukhwezela iholo ihola kwana lingakhwela limndawonye ngoba wakusebenzisa yona le melika usound babesebenzisa ukuphila ngalo yikho lakathi xa izisebenzi ikhuluma zithi hayi sibize lapho esasikhona hulumende ngo-2018 usinike idwa le melika soze sikhulume lawo siziphilele emuli zethu so yikho kufanele kwenzakale.
Hello ke ngumnomzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi ezctu kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Ivandla leCitizens Coalition for Change lethule amazwi enduduzo kumuli kaMnumzana Giles Mtsekwa ilunga lebandla leMDCT obhubhe izolo. Umtsekwa ubele minyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa lane 74. Wake waba ngumphathintambo wezenzakala elizweni kuhulumende womanyano. Ekudabukeni phakathi kwebandla leMDCT umtsekwa waya kucele elekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lapho kade engumsekeli kamgcini sihlalo webandla ngesikhathi ebhubha. Umtsekwa wayelisocha wafika kusibanga sikameja. Wake njalo waba isiphathamandla sebandla leZimbabwe Unity Movement iZoom. Ngesizwe amazwi kamsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Julu kandaba sikhala labako Mtsekwa njengoba isizwe sesazisiwe ukuthi seshonile. Thina abeCitizens Coalition for Change ubaba osichileyo ede simhlonipha ngoba nguye omunye waqala ukusebenza zima ngama 1990s echallenge ayi one party state esebenza elo baba uTekele lo Kombayi bengafuni one party state basebenza sili ikho namhlanje libona uthi Zimbabwe lokhu isadonsa ifuna kuba yi one ifuna kuba yi multi party state. Sikhala lemuli yakhe siphinde sikhale labantu bonke osebenze labo ngoba imfa bakithi kungi singakha sonke sincedisane njengoba imthimba we mfa ngowethu sonke galale ngokuthula siyabona.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Nangu ke okuphuma emaphephandabeni lamhlanje. Iphephandaba leChronicle lilo Herald lilo dathi indlu yedale lePhalamende eyakhiwa ngele China edolobheni leMount Hampden duzane leHarare isiphelile ukwakhiwa. Leli phephandaba lithi osekusele nje kuphela ukuthi uhulumende aquthelwe ngokusemthethweni lesi sakhiwo ngele China. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7 lo khuluma ngo KK cha hayi zani nje khohlwane bani noma bethini 42 years it's more than enough kube sikhuluma nge 5 years or 3 years 42 umunye umuya abantu abaningi sebaze bazalwa abanye baze bashona bashiya lokhu kugcwele udodi naleso ubona kuzana udodi nje lo sifuna ushintsho olukhulu thina ke siwumthwakazi sina kujinja izinto abantu bahlonishwe isiko libuye ebantwini impilo iqhubeke ibe normal kungabe nabantu ngono kunabanye abantu kanti kabantu igazi liyafana libomvu alikho igazi eline mali alikho igazi elingalamali ngikhoke singabantu sonke baye ukusibandlulula sikhathele yibo khathele nje baletha ukuxabana baletha unzondano ngombuso wabomubi ogcwele ukubandlulula okuyinto embi ehamba nosatan abaphume izalwayo sikhathele iyo shame out
ngiyelela kubasakazi bonke singabantu nje singazaziyo ukuthi singobani sesilahlekelwa amasiko ethu ngenxa kamnangako kahle kakhulu nangakho lufuna nomandebeleni ngoba wasibula lakho ground sakubona sesiphuma kathi esikuthi hayi njengoba kwehlula ukuthi siphile sonke madoda sesizimela sodwa nilizimele lodwa now sengosilandelelayo sifuna ukusixova futhi kodwa kwamanje hayi ground yesibila yonke iyenze lapho sibilulamanga ulamanga sengayithusela nje ngakho konke kodwa ground ulamanga mhlawumbe umbhekile manje mhlawumbe umbhekile amazwi amaningi sekhululekile manje akulandi ground uzayiyenza mnangako phambili ngomthwakazi asibuyele emuva sesithole inkululeko yethu kathele kugidisa into esingayiboniyo ukuthi yanga la gidisa izaphu kwaphela lapho thina singu-MRP sifuna umthwakazi ilizwe lethu asifuni izimbabwe hlukile thina kule zaphu thina sifuna umthwakazi ezimbabwe nalangeke silihluphe ezimbabweni emashonalandeni azenge silihluphe thina siziphulele emathebuleleni yethu kuphela sizibuse khonthi silungise amasiko yethu ade semoshakele semoshweni nabantu emashonalandeni ngiyabonga Studio 7 angithanda ukuba mude
sanibonani ku-Studio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli be-Studio 7 engingakho-ke lapha phezu kwalolu daba oluqondane nokuthi kukhona abasolileyo abezapho ukuthi umqondisi moyo uphazamisile ngokuthi uNkomo nguye owathengisa ilizwe. Masibuka kahle lindaba kuzafuna ukuthi iqiniso likhulunywe ukuze lindaba ilungiseke kahle ngoba ma iqiniso lingakhulunywanga angeke abantu bakhone ukuthi bayilungise le ndaba. Eqinisweni elikhululayo uNkomo wathengisa abantu bakhe isizwe sakhe wasithengisa kuzanu uthema esithengisile kuzanu yena wazenzela iunity ukuze abe safe. Ngalokho njengoba ngisho mina izaphu yayindala kunezanu why kusungulwa izaphu ingabonanga ubungozi bezanu yahle yazama ukuyinqanda izanu ukuthi ingabi ingozi kakhulu ebantwini. Kumanje izanu ivele isiyingozi ku-any political party engaba khona eZimbabwe kungenxa kaNkomo kazange alungise izinto isikhathi sikhona esinikiwe. Ongakho ukuthi even nabo chamisa kuzaba nzima ukuthi bangalibusa lelizwe ngenxa kaNkomo. Kuyena njengomkhokheli owayevele ngaphambi kwakhe umgaba wayemele ukuthi alungise ubungozi bezana i-tribalism yezana ayilungise before the elections.
Ngithanda ukulibingelela umsakazo wethu lapho lisakazela indaba ezikhanyele okweZimbabwe. Mhlawumbe ngxe khulento indaba emfisa ukuthi sike sihluziye lapha siyinanzelele ngoba since sikhanyelane lokhetho lolu esibhekanelalo njengamanje oluka-2023 yazi ukuthi into engiyinanzelele ngeZANU PF I've been seeing this what they are doing bathatha ama numbers abantu especially laba bantu abalama companies
and it's orange. La wanda wala ma companies benga kacha abantu. So, abantu wala kachite la. It's either when anga kacha uleo company, it's either you want to vote for ZANU or you want to vote for Triple C. What did they do? Ba sebe siti njengo ba wano sebe nza kona hapo. It's so we force me tage manju kuti uvotele wana. What they did, sebe tuwele ama numbers as tupas abantu batula la mabizu abantu. So, indabe njalo kase kase ihenglo anja. Ngoba vele into kona lapo umuntu setateli choice yake manjela. It's because ngobu sebe nza kona. So kume luba vote. Ah, it's unfair. It's unfair.
Heli buka njani ku Studio 7. Mnela mikama u Adolf Shaba. Ile themba laba baphatheke kakhulu entweni ezifana nezomsindo nezombangazo zokusetshenziswa ngamapolitical leader ukubulala abanye abantu. Themba bayibona le nto yenzeke enyathini, ingaba isifundo esihle kwabanye abantu ukuthi omunye umuntu akabulawa ngoba usala usunguwe wedwa osubhekane nezinkinga ezinkulu, ezinye ziyasala lasesizukulwaneni sakho ngenxa nje yechoice eyodwa ephuma endleleni. Kodwa ngile themba abantu bayabona and themba kuzosilungiselela indlela ibe enhle kakhulu siya ku 2023 election. Laba abajala ukusetshenziswa bethengelwe imbanje lotshwalo ukuthi behambe bechaya abantu, hayi ithemba bazobe kuzofika nje ezingondweni zabo ukubana le nto abayenzayo izobaphazamisa impilo zabo kuze kube sekugcineni.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kweze Melika, abantu abathathu babhubhile ngemva kokuba isitimela sitshaye imota enkulu ebivimbe injanji edolobheni leMissouri. Isitimela lesi ebesilabantu abangamakhulu amabili lamachumi amane lantathu 243 sibikwa sibe lamatorokisi ambalwa agenqukileyo. Iziphathamandla zempilakahle zithi kulabantu abangamachumi amahlanu 50 abahanjiswe esibhedlela belamanxeba ayesabekayo. Inkampani yezitimela e-Amtrak ithi kulabachayeli lezinye izisebenzi zalinkampani ezilichumi lambili ebesisesitimeleni lezi lazo zesatshelwa ukuthi zingaba zilimele kakhulu.
mulela wobati na singa mashagenda wena unungile yo wotuzo sila mulela wobati na singa mashagenda solo sa solo sa
Isono sami ikuba ngumzwa ngendaba ingoma ke eka Love Mama Jaivana isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa kwabulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zondadube webandla leCitizens Coalition for Change. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.
Kanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 28/10/2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.